Umnumzana Joram Kumbo obona ngenhlelo ezijeneyo ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa wedeswa amacala ambalwa awenkohlakalo owenza ukuthi uhulumende weZimbabwe alahlekelwe phose izigidi ezine zamadola $3.7 million. Iziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission zithi uGumbo obizwe ngabacuphi bayo watshelwa ukuthi uzamiswa emthethwendaba namuhla ulakho ukuvalelwa nxa abathutshisi bakahulumende bengalubeka kahle udaba lwabo emthethwendaba. Kubikwa ukuthi uGumbo wathatha isigidi samadola kuhulumende walungisa indlu kadadewabo uMavis Gumbo esithi kulapho okuza kuba isigodlo senkampani yeZimbabwe Airways. Kubikwa njalo ukuthi wadlelana lenkampani yokuthenga amafutha iyaphiwa umsebenzi nguhulumende ukuthi ithenge amafutha ezimota. Inkampani yeFirst Oil Company yanikwa nguhulumende phose izigidi ezintathu zamadola $2.7 million kodwa akwaziwa ukuthi imali le yenziwani. Abasekela ibandla elibusayo abanjengomnumzana Belief Gawule bathi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isisebenza ngendlela efunwa nguMnangagwa.
Izakhi yaqhubeka ngomsebenzi wayo. Umongameli wakhuluma wathi izakhi kade sinikwa amazinyo ukuthi ilume. Iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayo izakhi. Lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana, kayigijimi, kayihambi. Kodwa-ke khonokho okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi izakhi iyenza khonokhwana yakukhulumayo ukuthi yaqala icubungulisise kuhle, dingisise kuhle, ithathe kuhle ubufakazi bonke obugcweleyo. Kuyindaba zinga siyangena emakhoti zingalahlwa ikhoti ikhoti imfumanise sibili umuntu nxa ukuthi uthethwa izakhi ithi nxa imthatha umuntu isiyamisa emakhoti iyabe ibolile ukuthi umuntu loyicala sibili yikho khona kwabakukhangelayo. Abantu abathi umfumile akusakhanyi lani la macala akhona akasakhanyi akusoqiniso lelo amakhoti indaba lasemakhoti amakhoti yiwo aza kutsho ukuthi ayiphetha njani indaba kamfumile ngoba izakhi yona ingabopha ikhambisa ekhoti.
Ugawule uthi kukhanya engani zinengi iziphathamandla zikahulumende ezizabotshwa yikhomishini le ngenxa yenkohlakalo ememetheka eZimbabwe.
Abantu abaningi bazabotshwa. Ngabona izakhi yakhuluma ukuthi lama-cases athile aphambi kwabo ngamanye wonke ama-case agoqela abantu abakhulu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende udlala ngoZulu. Omunye wabantu abalombono lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Kanti phela kuvele kuyaziwa ukuthi nxa abantu bezanuphefu bethi bona bayabophana ngamadlwane ngamadlwane. Umnumzana uJoram Gumbo lo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke bahulula indaba leyana eyokukhishwa kwaMgabe esikhundleni bebonke. Kanti kungani sokuthetha isikhathi eside indaba eyakhulunywa kakhulu entethe ezimbili zaneZimbabwe Airways elokhu engakabotshwa kutho ukuthi nje njengabantu besitshwa nje angamadlwane kuphela. Angibona ukuthi ukuba abantu belokhu bebona kubotshwa abantu bezana kula bantu abaningi abasebenza lo Mnangagwa uhulumeni kaMnangagwa abavele bethaziwa amacala abo nxa bethiwa bayabotshwa bengajeziswa bengavalelwa. Ngibona ngathi mina uZulu kuleqiniso lokuthi hayi ngamadlwale la lokhu kuvala abantu amehlo sokufanele ukuthi vele bayikele nje ukukhuluma ngakho ukwenza ngakho ngoba bayayangisa ubaziyangisa ebantwini.
Umnumzana Greta Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeKing Mzilikazi Royal Trust uthi baningi abantu bazabotshwa ngesikhathi uMnangagwa esesikhundleni.
Lapha ukhuluma ngengwenya izabaqedwa kwenyamazana zendle zinatha emfuleni. Ngibona besazobotshwa phela ingwenya ifuna ukuzigeza nxa esiyaphuma uyabe eseliqhawe okaMnangagwa emhlabeni wonke. Loba nje sisazi ukuthi naye ungcolile kangakanani kodwa yena kathesi usevikelwe ngumthetho. Bonke abanye laba bazongena.
Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isanda kubopha unkosikazi Prisca Mufumira, owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngemisebenzi lenswelo zikaZulu. Unkosikazi Mufumira wetheswa amacala okuthi wacobodisa inkampani kahulumende iNational Social Security Authority ngokuthatha amaqubaquba emali okungekho emthethweni.